Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo Councilor Fanny Chira oka Ward 9 eLwendulu eWange. Okungenye yendawo lapho abantu abalahlekelwa zimpahla khona ngemva kokuna kwezulu lesikhukhula kumaviki ambalwa edluleyo. Sihlaziya ukuthi abesifazana, amantombazana nabantwana bahlezi njani endaweni lapho abagciniwe khona, babikwa bezahlala lapha okwesikhatshana kusalungiswa lapho abahlezi khona.
So far akulama-sanitary tests engingawabona ebuya. Bengibona ukudla kuphela, ama-sanitary tests bazange afike.
Kodwa bayawakhalaza yini abantu?
Ye, bayawakhalaza omama. Ngiyakhumbula ngikhuluma lomunye ebekhala la, ekhala ngamaphampa zakhe awe preparation angenwe ngamanzi. So labo omama lawo lamantombazana bayakhala ngendaba yamaphepha.
Bengabe bebaningi abantwana abalokhu bechujwa yini?
Lapha e-guest house bakwanisa ukufika about 5, and then lo omunye lo ebekhala kakhulu bekuyizinto ze-preparation because u-due any time. So laye njengo muntu wayekhangela ukuthi ngi-due wayesestokile into zakhe.
Oh, lapho sikhuluma ngomuntu ozithweleyo.
Yehe, sikhuluma ngomuntu ozithweleyo.
Kuyini elikwenzayo ngalaba abalokhu bedinga ama-sanitary pads? Bayenelisa yini ukuwafinyelela?
Lokhu sisacela njalo ebantwini. Sinayo futhi i-CPU layo iyancedisa, iyadinga ukuthi singathola ingxenye abasincedisayo.
Bapheka njani?
Ama-rooms lapho abahlala khona kulamagesti. So kulabanye labana abalama-stoves awo alokhu esasebenza. So bayakwanisa ukupheka kuma-rooms abo khona lapho. At the same time, i-guest house ile-stove yayo. Nxa kuyukuthi i-stove lesiyana sesafa beyond repair, like for now, even uku-repair, we can't even talk about it. So ikhona i-stove lapho abakwanisa khona ukupheka e-kitchen.
Ngulo ubuya lokudla kwakhe.
Ehe, lo uziphekela yedwa. Umuntu lomuntu uyazigcinela ukudla kwakhe.
Ama-donations ayenela yini?
Okwakathesi, hayi, lana ngeke ngakhala ngithi bangalala bengadlanga namuhla. Hayi, kufikile bayakwanisa ukujova sibili elinye iviki. Sikhangelele ukuthi abanye bayabuya futhi amanye ama-players bezoncedisa.
Abantwana besikolo bathola yini amabhuku?
Abantwana besikolo bake bathola amabhuku, bayahamba esikolo. Hayi, ku-department yona leyo, hayi, kulungile. Ama-uniform abo ebengawonakalanga, kodwa ezinye nje izembatho zabo, because andiyakwazi kungana, ezinye izigqoko ziba lamamosi. So kwasuka kwaba lamamosi. So zona lezi ezibuyileyo zike zadonethwa, hayi, bezikhona mbijana but bezingekho enough ukuthi zikwane wonke umuntu khonapho.
Kulabanye abahlezi eCinderella bona-ke?
AbeCinderella labo ngabantu banye. It's just ukuthi ngama-wards achiyeneyo, but konke okutholakala yilaba abahlala ngapha e-guest house. LabeCinderella labo bayakuthola. Kulabanye abalutshwane kwenye iwadi esempumalanga, and then kulabanye futhi kwenye iwadi area ye-railways, iward 14. Kule Lwendulu, kule Mpumalanga, kule railways, kule Cinderella. Bahlezi ezindaweni ezijiyeneyo. Laba abasempumalanga bakhona empumalanga, abeCinderella bakhona eCinderella, abe-railways labo bakhona e-railways. Laba abahamba emsebenzini labo bavuka behamba emsebenzini akulankini.
Leyo bekuyingxoxo noCouncillor Fanny Chira oka Ward 9 eLwendulu eWange. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.